So we see ka disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 12 ngwenkwezi 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, unkosikazi Grace Mugabe usehlawuliswe inkomo ezinhlanu lembuzi eyodwa induna uzwimba ngoba isetheswa icala lokungangcwabanga umkakhe uRobert Mugabe ngesiko lakibo. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukwele Uganda lapho okugcotshwa khona namhlanje usowabo. Usebuse kweminyaka engamachumi amathathu lanhlanu umongameli Yoweri Museveni ngemva kokhetho olulempumela esolwa ngabanye.
Lokhu ikudlalisa izimali, ikufika nje abantu bechawulana umuthi ephenduka ekhaya, akula ngisho lasithelonisi.
Umthethwandaba uzaqala namuhla ekuseni ukwahlulela udaba olukhwezwe ngamagqwetha ephikisa ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa engezelele umahluli uChief Justice kumalaba iminyaka yokusebenza.
Inxa ngabe kungehlula, abantu kumele baqhubeke bedoyitoya besilwa lalokho kuze kulunge.
Owake waba nguNobhala Jikelele webandla leMthwakazi Republic Party umnumzana Akim Mhlanga uthi wabona kungcono ukungena kubandla leZANU PF ngoba lilokuthula.
Ngase sithi ungcono ngidinge ikhaya elingaba iZANU PF.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Unkosikazi Grace Mugabe usehlawuliswe inkomo ezinhlanu lembuzi eyodwa induna uzwimba ngoba isetheswa icala lokungangcwabanga kuhle umkakhe ngesiko lakibo. Isikhulumeli semuli yakomgabe umnumzana Jealous Mawarire eloba enkundleni yeTwitter uthi le kukhanya kuyimizamo kamongameli Emmerson Mnangagwa yokubamba ngamandla unkosikazi Grace Mugabe ukuthi agebhe isidumbu somkakhe kokutama emangweni wezwimba ayobekwa emathuneni eHeroes Acre eHarare. Umawarire uthi amapholisa inkamba yeborodel eHarare ehamba lawenduna uzwimba afike emzini kaGrace Mugabe othiwa iBlue Roof izolo ntambama bezopha uGrace Mugabe amasamanisi. La kubikwa bekulezisebenzi zehofisi kamongameli zihamba lamapholisa. Kuncwadi elotshwe ngolimi lwesishona esezandleni zeStudio 7, induna uzwimba uthe impahla zikamuyi zonke kumele zibuthelelwe emzini wakhe. Uzwimba uthi ukubekwa kukamgabe emzini wakhe kokudama kulihlazo elingakaze libonakale. Incwadi le ithi uGrace Mugabe kumele ayethoniswa ngeviki ezayo ngolwesine engekela ukuya khona le kozwimba. Udaba lolu luzathoniswa engekho njalo umamangala umnumzana Tainos Mangoba Rere uyabe eyaphiwa imvumo yokuthi isidumbu sikaMugabe sigejwe. Umongameli Emmerson Mnangagwa izolo uye kwele Uganda lapho umongameli Yoweri Museveni azagcotshwa khona namuhla ukuba ngumongameli walelo lizwe ngemva kokhetho olwenziwa ngozibandlela olulempumela ephikiswa ngomunye wancintisana laye umnumzana Robert Kagilani Sentamo owazakala ngelokuthi Bobby Wine othi kwaba lokuqilibezela ngemva kokubotshwa lokubulawa kwabalandeli bakhe. UBobby Wine wayese udaba lokuphikisa impumela emthethwandaba kodwa walususa esithi ucitha isikhathi ngoba abehluli besekela uMseveni. Umongameli Mnangagwa ufike izolo ekhatshwe ngumphathi ntambo obona ubudlelwano lamanye amazwe umnumzana Frederick Shaba. Sikhuluma nje umnumzana Bobby Wine uthi kusukela kuthange amabutho agqagqele umuzi wakhe esalisa abantu ukuthi bangene kumbe baphume. ele Uganda libikwa lilobudlelwano obuhle lele Zimbabwe ngoba lisekela uhlelo lokwabiwa kutsha komhlaba ukuhlaziya lolu daba. Usithandekile Mhlanga Studio 7 uxoxe lomnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Yabona ukuthi nxa kwakuvele kulokuphikisana phakathi kwamalunga ancintisanayo, siyazi ukuthi uBobby Wine lomsebeni kuvele kulokuthize. Ukhetho lwakhona le democracy yakhona vele ibhilisekile. Ngaye omongameli wethu thina owanjengabomnangagwalaba ngaye bayacabanga ukuthi bonke kabafanelanga bazingcolise amabizo ngokuba belokhu bebonakala belabangani abalokuxabana phakathi okungela ukuthi umbuso omhle. Nxa kulobudlelwano phakathi kwe-Uganda neZimbabwe, osobhizimisi bayakulungisisa khonokho ku-African Continental Free Trade Agreement kumbe ku-commerce. Lokhu yikudlalisa izimali, yikufika nje abantu bechawulana umuntu sephenduka ekhaya. Akula ngisho lazithelonisi.
Sesikhangela yena uMongameli Museveni kutshoni lokho ukuthi ulokhu ebusa kusukisela ngomnyaka ka-1986. Unqoba okuqotho yini?
Uzananzelela ukuthi ukuguqula isisekelo sombuso esokuntshintsha iminyaka yokuncintisa iminyaka yokuwisa yenziwa yiwonke ama-dictators e-Africa. Umsebeni uvele uphithekele ubhizi ngokuguqula imithetho yokube lokhu encintisa kusukela ku-1986. Mina ngiselijaha kuze kufika kathesi ngingokhulu. Singacabanga ukuthi kulo muntu ongaba le yengqondo yokuthi asebenzele ilizwe lakhe kweminyaka emide njalo engu-president kuyatshengisela vele ukuthi abantu ababuyisayo e-Africa laba bathatha lula izimpilo zabantu ngabakho serious.
Sesikhangela amalungelo oluntu-ke kulelo lizwe, siyamuzwa umnumzana Wine lokho esithi uyahlukuluzwa kanye labasekeli bakhe.
Ngoba phela yikho okusimangazayo ukuthi amazwe anjengawa-America labana bathi balo mungane le-Uganda. Ubungane bakhona uvele nokuthi u-Uganda yalwisa amasosi lana ama-Islamic fundamentalist. Kodwa siyazi ukuthi e-Uganda dathi akula democracy. Ukhetho lwe-Uganda amaphephandaba yakhona ama-radio akhona vele konke Museveni ufaka izandla zakhe. Nxa kulo ukhetho abantu bayabotshwa, abanye bayadushulwa, kuyafana lobulisi bakomusi. Ngibona ngathi mina kuncedi lutho.
Kungani ele-Uganda njengamanye nje amazwe lixhasa ele Zimbabwe ngohlelo lokwabiwa kutsha komhlaba thole land reform kanye lokuthi izijeziso zenotho ama-sanctions zethulo eZimbabwe?
Njengathi thina esafunda e-East Africa siyazi ukuthi u-Idi Amini owahluthinela amakula elamakhiwa imihla yamasabazi abo kwasuka kwasukubiselwa ukuthi amini sekhotshiwe. Kuyatshengisele vele ukuthi kule confusion yakhona ngoba lokuphambaniseka khona ngoba vele i-Uganda yona ekunanzeni amalungelo abantu abelempahla zawo iyakwenza khonokho inkhona yikho bebezwana labantu be-America. Kusekela nje ukuthi umhlabathi uthathwe kumbe izijeziso zikhitshwe. Ikukhuluma nje kwabantu vela abangabangani abahlukuluzayo, kodwa angikhole ukuthi kungatsho lutho ngoba nxa mina ngisithi mina Museveni uyasetshelwa i-America le-Britain le-EU. Yona i-America le-Britain le-EU bayibo abafaka izijeziso kuZimbabwe. Akula rational kutsho ukuthi vele uyabezikhulumela nje njengomntu odlalayo.
Hello, ngumnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi yecubungula ezombusazwe ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Umthethwandaba we-High Court uzaqala namuhla ekuseni ukwahlulela udaba olukhwezwe ngamagqwetha ephikisa ukuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa engezelele umahluli uChief Justice Luke Malaba iminyaka yokusebenza esithi lokhu akukho emthethweni. UMalaba ufikisa iminyaka yokuphumula empentsheni engamachumi ayisikhombisa 70 years ngomgqibelo. Kodwa uMnangagwa ukhangelelwe ukwengezelela iminyaka yakhe kulandela ukuguqulwa kwesisekelo sombuso lidale ngamalunga ezanu-PF lawe MDCT ePhalamende emupha amandla okwengeza iminyaka kaMalaba labanye abehluli abahluleli bamadale aphezulu abayabe sebefikise iminyaka yempentsheni. Umkhokheli wenhlanganiso yeZimbabwe Human Rights NGO Forum njalo eligqwetha uMnumzana Musa Kika nguye ukweze lolu daba emthethwandaba esithi uMnangagwa kumele avinjwe ukwengeza i-contract kaMalaba. Inhlanganiso ye-Young Lawyers Association of Zimbabwe layo ikweze udaba olufanayo izolo. UNtungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxele ocubungula ezombusazwe uMnumzana Efidlela Ncube ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Wonke amanyathelo aqakathekile ukuthi athathwe ukuvikela amalungelo abantu, ukuvikela ukusebenza komthetho lesisekelo sombuso. Ngakho-ke kuyinto eqakathekileyo ukuthi wonke umuntu asukume azwakalise ukungasuthiseki kwakhe, azwakalise ukukhathazeka kwakhe ngokuthathwa kwamandla onke avuthelelwe emuntwini oyedwa president welizwe senza ukuthi izinkantolo ezizimeleyo imthethwandaba ibe ngaphansi kwakhe, iParliament ibe ngaphansi kwakhe. Lezo ngatsha ziqakathekile ukuthi zibe lamandla uma kuzasebenza kahle umbuso wentando yabantu, kuvikeleke iconstitution, kuvikeleke lamalungelo abantu. Nga ngabe konke lokho sekudilekile sekungaphansi kwapresident akusasebenzi lutho. Ngakho uqathele ukuthi basukume abantu bazwakalise babonakalise ukungasuthiseki kwabo lentukuthelo yabo, bazame konke okusemandleni ukuthi kuvinjelwe lokho okufuna ukwenzakala.
Ubona abahluleli benkantolo velakho yini ukwethula isinqumo sokuthi hayi ukwengezwa kwesikhathi sokusebenza kukaMalaba akukho emthethweni, ngokunjalo kumele ayephumula? Alubana uMongameli Mnangagwa ethe wengeza ngempela isikhathi sakhe.
Umzamo wokuguqula iconstitution ungaphumelela ngokuba upresident eseusayinile lowo mthetho, kusho ukuthi singumthetho. Okuyabe sekusele ukuthi ithina esiphikisana lakho siye enkantolo siyaveza siye emthethwandaba siyabonisa ukuthi lokho kuguqulwa kwenziwa ngendlela ephula sona yona iconstitution, ephula umthetho ngendlela enkulu kakhulu ukuthi uma kungayekelwa kuqhubeke kuzalimaza indlela ilizwe leZimbabwe lime ngakhona izisekelo zeconstitution lokuvikela kwamalungelo abantu ngendlela iconstitution ekwenza ngakhona. Ngakho ke yilokho okuzabe kugijiniswa kakhulu ngabantu ezinsukwini ezilandelayo ukuthi kuzanywe ukuvezwa emthethwandaba ukuthi hayi lokho akwenziwa ngendlela efaneleyo. Kanti ke nxa ngabe kungehlula abantu kumele baqhubeke betoyitoya besilwa lalokho kuze kulunge kumbe kuze kuphume izano embusweni. Phela yiyo yodwa indlela mina esengiyibona isisele ukuthi izano kayisuke embusweni kulokuthi sibe sihlala sikhala ngale ndlela.
Ukuguqulwa kwesisekelo sombuso kungakenziwa eParliamente kusakhulunywa nje ngakho, abantu abaningi bebekutshaya nje indiva baphaphama sokwenzakele kona behlokoma khathesi abaningi. Ungathini ngalolo daba?
Ye, abantu vele izikhathi eziningi bayabukela bayevuna emasimini nje balinda inyoni benze lokhuyana lalokhuyana, hayi ukuthi kuqakathekanga. Kodwa nxa ngabe kukhulunywa ngokuguqulwa kwesisekelo sombuso kumele abantu baye emhlanganweni bayezwakalisa ukungasuthiseki kwabo. Nxa ngabe kwehlule emhlanganweni baye emgwaqweni, nxa ngabe kwehlule kusehluleka emgwaqweni bahlale phansi. Kungangcono ukudilike umkhonomi kulokuthi abantu baphelekezele ukwephulwa kweconstitution lamalungelo abo, ngoba kudala inkunzi kantando kayiphikiswa ozalimaza amalungelo abantu lempilo zabantu ngakusasa. Ngakho ke lokho kumele kube yisifundo ebantwini ukuthi nxa kukhulunywa ngeconstitution, kukhulunywa ngomthetho, kukhulunywa ngebudget, kumele sisukumele ngobuningi sonke siyephikisa kumbe siye supporta kulokho kubi okufanele ukuthi sonke sisukume siyephikisa. Lanamhlanje kumele siqhubeke siphikisa lokho okwenzakalayo.
UMnumzana Efidlela Ncube ucubungula ezombusazwe ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Ugatsha lwezempila kahle lubika ukuba kulabantu abathathu ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kumanani akhitshwe izolo. Lolu gatsha luthi kulabalitshumi lanhlanu ababanjwe igciwane le-coronavirus. Kulabo ababhubhileyo bavele kuzigaba ezintathu ezithi Maswingo, Mashonaland West leManicaland. Ababanjwe igciwane le-coronavirus abayisithupha ngabeHarare, kuthi koBulawayo kwatholakala abane eManicaland, abathathu lababili abeMaswingo. Abahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 Bayedlula inkulungwane ezilichumi 10,166 izolo nje kuphela. Owange waba unobhala jikelele webandla lemthwakazi Republic Party umnumzana Akim Mhlanga uthi wayengasomthengisi njalo wabona kufanele ukuthi aye kubandla lezanu PF ngoba yilo elilokuthula. Kesizwe ingxoxo esiyenzelaye.
Yebo ngiyabonga. Yebo kuliqiniso sengiphumile ebandleni lemthwakazi Republic Party lapho kade nginobhala jikelele. Okwamanje sengililunga lezanu PF.
Yizizathu bani ezabangela ukuthi usuke kubandla le MRP uye kwelezanu PF?
Ngomva kokuhlolisisa ngananzelela ukubana isikhathi siyahamba, abantu bakithi bafuna i-development, lentsha yethu ifuna i-development. Ngase nginanzelela ukuthi iliphi ibandla elingela kuklebhana, elingela kulwa njengamanye amaparty engiwabonayo ikakhulu aphikisayo achona edabukana phakathi kutshona kuliwa. Ngase sithi ungcono ngidinge ikhaya elingaba yizanu PF lapho engingahlala khona ngithole ukusebenzela abantu bakithi kungela kulwa kungela kudabuka naphakathi.
Lona ibandla le MRP ulibona kulibandla elile kusasa na nxa ungumuntu okhangela njengomuntu kadupakathi kwalo?
Ikusasa bengaba layo uma bengajintsha ukwenza bayenze kahle behlele kahle izinto zabo, izinto ze politiki zifuna ukuhleleka, izinto ezokukhokhela abantu zifuna ukuhleleka. Uma bengahleleka bengaba lekusasa enhle.
Umnumzana Akim Mhlanga wake waba ngunobhala jikelele webandla lemthwakazi Republic Party. Okwakathesi usekubandla lezanu PF. Ubexoxa icingweni leStudio 7 ekobulawayo.
Lo ngumsakazo weStudio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma eVoice of America at Washington DC.
Kwamanje kwezikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald libika ukuba udaba lokuhlukana kukamsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga lomkakhe uMary soludluliselwe kunyanga ezayo ngoba uMary esesibhedlela lapho abikwa egula kakhulu. Idale lePhalamende libikwa selilaye umphathimtambo wezekhaya umnumzana Kazembe Kazembe ukuthi aphe leli dale umbiko otshengisa ukuba imingcele yelizwe kayivuzi kulandela ukubanjwa kukaTashinga Masinire elegolide elibiza imali ngamadola eMelika afika phose isigidi sinye 783,000 eSouth Africa. Lokhu kwenziwe ngoba ilunga ledale umnumzana Edwin Mushoriwa weMDC Alliance ecele usomlomo wedale umnumzana Jacob Mudenda ukuthi athathe lelo nyathelo. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Sanibonani Ntungameli Nkomo labo Gibbs labo Chris Kanti ngisobancane Plumtree wazimnyama okhuluma yeba futhi uyazi nginenkinga namani yazi ngiculumculo wamasikanda ngaqala ukurekhoda umasikanda ngo-94 manje eye nginambe eziningi lalapha lalapha manje kwamanje ngingarekhoda nje i-cassette la i-CD lami kodwa-ke manje ngaswele isponsa so ngiyakhala ukuthi ongabe lalele noma ubani nje olaleleyo ongaba loxhaso kumbe ongaba isponsor unsponsor ndinga kakhulu kusponsor futhi ebe ngifuna nje ukuthi ma wena ungandidolela istudio uhle ubhadale nje mina ngiye ngokuya rekhodi inamba yami ngizoyisho ekugcineni ubufakazi impela bokuthi ngiyacula nampa kusho ukuthi mhlawumbe ngithatha amachansi isiginqo sami naso ngesiphethe nasi ngicula umasikanda nansi ya uyazaka ya so bancane inamba nje inamba zami uyabefuna ukungixhasa mphela la kuye cocation khona ngiyacela sibili usizo leli ngixhasa kodwa akhulwazi ngifuna umuntu ongangithulela nje ahle engibukele istudio inamba zithi 0026378511907373 so bancane eplum kwazimnyama ngicula umasikanda ke ehe ngidingi sponsor mphela kakhulu hayi lapho khona phezu mabhe ngiyacela bafoto njonga sponsor ngeke nge record enye CD la mlo CD likhona ngalikhipha sibili abantu bayalazi kakhulu izingoma nje abayazi kakhulu ngathi mbaceba kuwe lethi sihlupheka sonke lethi ngithwile kanje zacula usobancane ngiyabonga bafoto wonke nje abantu ababangabe belale show
Angibonge bantu be Studio 7 linjani bonhlelo zonke abasebenzi be Studio 7 labalaleli ngithi ninjani umbuzo wami uyikuthi njengoba igovernment yeZimbabwe ilokuthi abantu bayahlatshwa uhlelo lokuhlatshwa luhamba kahle kanti ema reserve ngapha thina mina mphuma ePlumtree akukahlatshwa umuntu abantwana besikolo abakahlatshwa kundawo zonke nje zezigaba zasemareserva akukahlatshwa akukangeni nje lohlelo lokuthi kumbe kuzahlatshwa nini angazi ukuthi uma sithi abantu kuhamba kahle bayahlatshwa angazi ukuthi ubala kuphi kwelizwe kumbe vele abasemareserva bazayekelwa benjalo bengahlatshwanga angazi ngibuye futhi ngithi mina ikakhulu laphana ku esizweni sikamthwakazi asibambananga isizwe sikamthwakazi singamaqembuqembu ngathi nje isizwe samandebele singamaqembuqembu njengalokhuyana okudlalwa ngabantwana okuthiwa kulomandawe ongena ngapha kungathi zani uyangena kungathi MDC bani kuyangena ungathi zaphu kuyangiwe bayangena bahluleka nje ukuthi bebambane beyenze into yabo mhlawumbe abayitshiyelwa nkomo kodwa ngibona nje bebhizi bejampajampa kuzo zonke indawo bakhona ngoba abantu basemandebeleni akula qembu elikhonelwe ezombusazwe eZimbabwe abangekho kilo bangabantu nje abangazaziyo ukuthi izimvu nje esezihlakazeke zangazazi ukuthi ziyakuphi so lokuthi zikhulume ngezombusazwe mbona ngani kuzathatha isikhathi eside kakhulu bona nje ngibona ngani ababe ngomandawe kanjalo ngoba bafuna ukuthi bevuse ikhanda kube lomuntu wasesindebeleni nje oyi-one ozama ukuthi uzakhokhela yangazi kumbe baphazanyiswa iyo le ndaba yegugurawunde yini ukutshaywa lokubulawa ngalezo sikhathi na ngiyabonga ngiphuma ePlumtree komxotshwa ebukhalangeni
sanibonani ninjani nonke bantu beStudio 7 abasakazi bonke nje nani khona nesizwe sikamthwakazi omthwakazeni bonke nje omama nabobaba ngithi lingaphepha naye likhona isikhathi sifikile sokuthi sihlukanise umgogodla nembambo so engizama ukukutsho ukuthi basakaza abahle siyajabula kakhulu ukulalela suku zonke usuku nasemini never mind news isithatha isikhathi eside kodwa siyazilalela siziqede ngoba zifundisa okuhle zifundisa okwangakithi zisifundisa amasonto indabuko yethu labe sidabuka khona ngithi abadala bathi nxa ulabangane lamasela la ulisela nxa uhlala nabathakathi nawo umthakathi yikho la engizama ukukutsho ukuthi silabantu bakithi abasentshonalanga bafana nabochuma nabogawula umbuzo engizibuzayo bangabantu abanjani abantu abanjani ngabantu abaneqiniso o ngabantu abanamanga ngoba ngilethemba lokuthi khona nxa uhlala nezigebenga uyisigebenga nxa uhlala nababulali umbulali bona bangabantu abanjani ngoba lokho engikuchilo ukuthi lapha bakhona bahlezi lababulali sinjenje asila family yethu babulawa umbuqazwe manje laba abangakithi othuma labo gawula bahlezi lalawa abantu ababesibulala bachaza ukuthini labo banjalo yini mahlabe zulu umbuzo engiwubuza bona ngoba ndethemba ukuthi bayalalela iStudio 7 ngoba nhlalambazwa bekhonkota noma bakhonkota njengenjalo engalamazinyo noma bakhonkota ukuthi bayakhonkota bazumsindo noma bakhonkota ukuthi bazumoya niyazibuza esikhathini esiningi ngoba nhlalambazwa bekhonkota bakhonkotani ngoba bahlala nalabo abantu abalezandla ezibomvu ezigcwele igazi okhuluma ngoblack russia ngikhuluma ngise South Africa ngiyabonga kakhulu
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, inkampani elungisa imithi ePfizer isiphiwe imvumo yokusebenzisa ijekiseni entsha ehlatshwa abasakhulayo abaphakathi kweminyaka elithumi lambili kusiya kwelithumi lanhlanu. Ugatsha olubona ngezemithi olweFood and Drug Administration luphe iPfizer limvumo ngomvulo lanxa abasakhulayo bengahlaselwa kakhulu ligciwane leCoronavirus. Amanombolo ethulwe ngabogatsha lweCDC aveza ukuba kulabasakhulayo abaphansi kweminyaka elithumi lasikhombisa abedlula isigidi ababanjwe igciwane leCoronavirus kwele Melika kusukela ekuqaleni komnyaka odluleyo. Ngakho ke ijekiseni entsha le isiphe ithemba ilizwe leMelika ukuthi izikolo zilakho ukuvulwa ngokupheleleyo kunyanga ezilutshwana ezilandelayo. Ukuze sizwe isimo segcikwane leCoronavirus kwele Melika, sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala esigabeni seTexas, umnumzana Rafael Mthombeni.
Ama-numbers lami ngeke ngabona bekhuluma ngawo lapha kungathi bekukhangelela ukuthi kube labantu abangaba yi-1 million ababuyela emsebenzini, kodwa kwakwabuyela abeqa i-200,000 yona inyanga. Ngibona ngathi mina akusikho kwehluleka kwakhe uBiden, kungaba lezinto eziningi ezenza ukuthi kube njalo. Amakhampani amaningi ikakhulu ama-restaurant lendawo ezinjalo ziyabiza sibili ukuthi abantu beze bazengena basebenze. Lokho kubhaliwe indawo eziningi ikakhulu lapha eTexas ukuthi now hiring. Siyaqhatsha. Kodwa abantu kukhanya ngathi kabayi khonaphana ukuthi bayangene bathathe imisebenzi leyana. Ngize ngikhumbule nje ngithi wo bakithi ngabe kukithi lapha ngabe kulo mzila wabantu abakhonaphana abafuna umsebenzi owodwa bona bengu-100 lapha bayabiza but wozani emsebenzini. Ngibona ngathi i-economy isivukile. Okunye engingakuzwayo ukukhuluma endaweni ezinjengeze-New York ukuthi abantu kabasaye emsebenzini ngoba bayahola lokho kuthiwa i-stimulus. Angithi uBiden wabapha uyabapha imali lawa wangasebenzi.
Njengoba kukhanya ungani abamsekeli ama-Republicans kwinhlelo zakhe afuna ukuthi azenze ezekuvuselela umnotho welizwe, manje awuboni na ukuthi uzehluleka ukufeza injongo zakhe ngenxa yakhonokho usekelwa luswelayo?
Ye, ama-Republicans hayi avele kathi kuzamsekele ngoba bona bakholwa ukuthi babe yibo abasembusweni. Loba bengathi i-economy iyabehlula ngoba kukhanyile lapha ngesikhathi sika-Trump ukuthi i-economy babevele bethethe yona leyana eyayiqaliswe ngu-Obama basebephonga ukuyiqhubekisela phambi. Bona basebe zichayisifuba ukuthi yibo abenze i-economy, bayibulala bayibuyisa phansi. Kathesi ama-Democrats asengena asezama ukuthi ayivuse, bona sebesima futhi emnyango. Lapha ngibona ngathi hhayi i-nature ye-politics yakhona ukuthi kule opposition le-ruling party. Ngibona ngathi uzaphumelela uBiden, ikakhulu angaqinisela abambanisa bakhe abantu bona babakhona kusesemasinya kungakafika u-2022 ama-elections, bapase imali yakhe le ayifunayo ama-trillions la awafunayo awe infrastructure. Bazatisebenzithi bayavimba laphana yena esebenza.
Lo ngumnumzana Rafael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika esigabeni seTexas. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ke sikhangele inhloko zendaba ebesilazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukwele Uganda lapho kugcotshwa khona usowabo umongameli Yoweri Museveni ngemva kokhetho olulempumela esolwa ngabanye. Unkosikazi Grace Mugabe usehlawuliswe inkomo ezinhlanu lembuzi eyodwa ngokungangcwabi umkakhe ngesiko lakibo. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje livalelisayo nguChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.